iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnomzana Nelson Chamisa uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impupho eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale leSenate kwelemelika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impupho eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impupho ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umombo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Abejimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Nqabutho Mngoyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangane lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impupu iyabitholakala njani emagross ezitolo lokuthi thina sibazise as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impupu itholakale kuhle kusiya phambili, ikakhulu ukuthi sesiqalisa uku import umumbu sincedisana le government ngoba ukuze sisebenze sodwa as private sector asingeke senelise ukucover everything. But nxa sincedisana legovernment lohulumend sisingenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impupho. I-subsidy program yiyo eyahlala ikhona. Ukuthi iprice izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abeGrain Millers Association of Zimbabwe.
Kube umhlangano lapho nje wonke besitshela bebigela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubusiness bawungenise ezweni bezogaya impupu ithengiselwe abantu. Yikho ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinis abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzanye ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanye ukuvikela ukubana i-product leyi impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka sithengiswa ngaphandle kuzanti into kezihanjiswe ngendlela efaneleyo ukuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokho eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Kuhle ukusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhe eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayizukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele intengo yena liseke ebantwini uzaqhubeka eyenza kumamillers bonaba noma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impupu kayibe khona abantu bayenelisa ukuthi bayithenge njalo ibe lokhu impuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahlupha abantu bayithole njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliso umuntu wonke ngoba ikudla oqadekileyo eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila kulabo abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho
Umnumzana Rizin Tembe Tembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono.
Expect besikhangelele ukuthi iprice, one iprice ngempuphu ichange anjo so that we can have a benefit sizuze something. Then the distribution yakhona. As of now the distribution is very poor. Impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as sell. So it's about a month singela impuphu. And impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela. Nxa ungela cash awuthole ikangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku distribution and the pricing system. Ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze iprofit and distribution.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe iStudio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeGymers iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe lethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi budi njengokudla maye babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Idale leSenethi kweleMelika seliqalile ukuthonisa icala elitheswa uMongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lamaDemocrats elithi kuningi okufihlwa nguMongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe suso esikhundleni. UMnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale leSenethi webandla lamaRepublicans, uthi kumele abachuchisi abebandla lamaDemocrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump njalo labamele uMongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lamaDemocrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumende. Lo mnumzana Mark Malfani umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump abathi balwazi mhlophe udaba lolu ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakungameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi uMongameli Zelensky wale Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, wadala inkohlakalo kwele Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagetsi kulelo lizwe. Abakubandla lamaDemocrats bathi uMongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likamnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. UMongameli Trump uyakuphikisa lokho esithi abakubandla lamaDemocrats lokho bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale leSenate bekhokhela ilizwe leMelika bagoqela umnumzana Richard Nixon lomnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, uKeeps the West Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
baya step nge step nge step according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton mostly ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokuleminyaka engu 20 engamachuma amabili yenzakala kodwa basebenzisa bafuna ukusebenzisa ama rules asetshenziswa ku impeachment ka Bill Clinton kodwa khona ungazwisisani especially masukuya endaweni zama abafakazi la ngoba ungathi ama Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenzwe fast fast vele iba acquitte u Trump kodwa ama Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini nalokho kwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubonazana abafakazi babizwa kumbe hatshi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-states la abangekho safe khona ama-moderate states okulabantu abaningi aba both sides thina bangama-independent sort of so babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma-election lazayo khona ngo-2020 kuma-states abo so I think bahambile bebebuyele kubreak le bebethethile bebebuyele kuma-constituents abo babuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenze. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hhayi abafakazi bafunakala. I think benzela ukuziprotekta bona kuma-area abo.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona pha e-Washington DC. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change umnumzana Nelson Chamisa uthi njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamlankunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson Mnangagwa mlandu wakudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Wemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka owe-State of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi okumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwezikolo. UChamisa utshele abaze kulomkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka ungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo kodwa inkinga yokuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Uko atiende ndawa imimu kada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe
na mina ngiyedlala lapho engazi mhlophe ukuthi kule ngozi ngisazi ukuthi kule ngwenya yelakho kungiginya angithi lizangibuza ukuthi vele bengidinga lesizibeni esile ngwenya sizibe esile ngwenya kasingena kungakho sathi thina yenzani lokho elikwenzayo ngase lithela welelana kulapho esingakhulumisana khona uyabe ephume kuleso siziba esile ngwenya lami sihlangane mina ngimile ingwenya iphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue Pollard. Imizamo eyenziwe ngowayengumongameli wakule South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe nyakenye aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo zePollard.
Ya kutalo ku-asi ngoba thina ku-reload sile ndlela ezahamba ngayo
eyenza kamisi Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change siyakhamba ukukhulumisana okumidiyetwa international community.
Emazwini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi kusiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyafika uMayi thina njengabatsha sesiphiwe i-direction ngumkhokheli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kapresidenti umongameli wethu azwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lohlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sidla kabili singadla iporridge ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesinatitiye ntambama siyadla futhi sitshwala sitsheba ngombhida inyama sisathenga sakwanisa ukuthenga inyama yadula.
Isikhulumeli somkhokheli we-MTC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza umapholisa ewabeka umlando wokubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini wanamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamiseke watsho phambilini ukuthi kukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa nangabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo enjibe kade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha. Asanga sikubone lokhu ekubuseni kukaMgabe bonke, asanga sikubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Ukhulumayo nguMike Gobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezileviki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumelele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uthi ilizwe lakhe kwelemelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kweleVenezuela owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe uJuan Guaido esithi wanqoba kukhetholwa nyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa yeSouth African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiya khona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhla ka-22 Mbimbitho omnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezi nsuku e-RTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yezambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani ye-VNR Ababa emthethwandaba ifuna isikwelete sayo esedlula i-$3 million. I-VNR Ababa yabhadalwa isikwelete lesi ngemali yama-RTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi iqilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelete esathathwa ngemali engamadola eMelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo leMDC uthi kubuhlungu nxa wakweleta umuntu imali yohlobo lweUS dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Ade bengakwenza maybe ukuthi bathi bona melisa kuyathenga i-US dollar. Soko-ke butsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana bezimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleta ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleto eziningi, ezinye zama-local authorities, ezinye zama-companies, yabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-TDS imali engathengi lutho. Sinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesebantwini-ke abathathole izimali zabo zingama-US pre-bonds.
Lokhu kugqizelelwe ngumnumzana Prince Dubeko.
Into ekhona ngeyokuthi-ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakhesi ungayithatha nge-one to one, kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu nguwe oyabe ulahlekile in terms of i-value yakho. So-ke also kusitsho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yona leyana yabo 2018 kusehla kusiya phansi-ke idola liseseku-one to one. So kusitsho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kufuze ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond kumbe RTGS. I-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value edlula i-25%. Iyabisiwile by over 25%, kutho ukuthi vele yabe ungasela lutho. Yabo ngasozurecover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyikuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile, sokulula-ke ukubisela leso sikweledo. Okufana nokuthi nxa kuyikuthi khathesi umuntu mhlawumbe wayethenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamcharge ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuya kuba lula-ke ukuthi umuntu khathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuya kuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuya kuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice embona ngathi nakungcono, kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisela ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu wakunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asikho sinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba, ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu eHwange ngomgqibelo, iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 zihlaliswe e-guest house yenkampani yeHwange Colliery kanye lelokitshini leCinderella. Iningi lalezi muli zivela ku-ward 9 elwendulo. Njalo sixoxa lo Councillor Fani Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo, wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa yi-guest house ewanje ngithanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijima-gijima ngoba lokhu lithembisa ukuthi ngabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela elibuye ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi esikhangele ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa-ke labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yezulu. Yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana lesitolo ede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile line kakhulu kwesikhathana esingaba ngamahola amathathu, kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu inumber one ezindlini zeColliery, laphinde lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebheli kule amanye ama-road lawo nje asuka akhuphunwa nje lizulu. Kusukela bangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabana abayakhe izilugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana lolutubo olunjengalolo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu lo Councillor Fanny Chirwa, uCouncillor kaWard 9 elwendulo eWange, lapho abaningi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona njalo abahlezi eGuest House yeWange Colliery. Kodwa lo bekhuluma-ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu oweWange la esixoxelaye ngumsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela-ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Akuzange kune and for the past 2 days izulu lakhona lalo litshaye mbijana, kodwa abantu lokhu bekhona e-guest house laphana abahambiswe khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingatshaya futhi liza-flooda okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo lempahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama-organization ama-churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o-cooking oil isitshebo, so sokungani kungcono the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane nje.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-3 rooms but it's just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba, kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani because amabhuku abo anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi bakhona. Abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengabo-birth certificates.
Lo Councillor Fanny Chirwa kaWard 9 elwendulu sixoxelaye esewanke olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.